thina njengamayouth sabona ukuthi hayi umuntu lowo basirobhile. It seems like they connived with some of the people abe youth group. Saqala ukuthi siyenze ama meetings labantu labana kade begele izimali sikhamba le. So abantu abakhamba lokazi kuwele bazonda bathi kathi wena Charumbira uzenza ubani ufuna ukuthi umkhulu wethu ayenze so. Thina njengama-youth kade sesizi-resolve lokuthi ukasikwele we want to pass i-vote of no confidence ngoba veli kasomuntu okuhamba laye veli lisela elibonekala lo muntu wonke. So abantu laba batsho bazonda, they teamed up yesterday, they teamed up and bangitshaya bebaningi, bathi bengitshayele bebaningi bangigwaza le ngxamo futhi about so lamanxeba veli ezizingxamo kade ngigwazala zizolo. So that's where there's a problem.
Manje babotshiwe indaba abakugwazileyo.
Abantu abangigwazileyo babotshiwe and kade kumele sikhambe ekoti. Mbona kumele sikhambe ekoti kusasa ngoba amapolisa kade sihambele ekoti kusasa. Manje ekoti kusasa ni-report kathesi ngivele kade ngi-admitiwe UBA empilo. So sengisukile kathesi elokuzeni, sengisukile kathesi empilo, kathesi bangidischajile. So sokumele ngihambe nje ngihambe engine kathesi ngivele empilo. So akuyenza ukuthi ngihamba labo kusasa ekoti ngoba i-report yaphuma after 7 days plus lami angize kahle vele ikhanda lami libuhlungu.
Manje bona bathini abakhulu bebandla?
Hayi abantu bebandla bonke vele even kuvela phezulu njengoba libona 9 out of 10 provinces ezalapha eZimbabwe ziyalile ukuhamba lokasikwele ngoba zibonile ukuthi leli lisela and ngumuntu ongathembekalanga. So veli kabafuni bonke bapasi i-vote of no confidence kukasikwele. So kusale leli ihlanya elilapha koBulawayo kuthiwa nguDennis Njoku.